Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani zulugandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 4 Mpalakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi ilizwe seliphakathi kwezinga lokuhlaselwa njalo ligciwane le-coronavirus i-fourth wave, ngoba inani lababanjwa leli gciwane seliqonga mihla ngemihla. Abalandeli bebandla le-ZANU PF koBulawayo babikwa sebehluthune njalo indawo zokuthengisela iziphelo nemibhida, behlawulisa abafuna ukuthengisela kuzo amadola amabili eMelika.
Sinanzelela ukuthi abantu abathengisa lapha nabe ezanu PF kodwa and so kukhanya ukuthi kulobandlululo
bekuphithizela namuhla emadolobheni elizwe, ngoba izisebenzi zikahulumende zize zathola iholo lebonus ngedola lemelika.
Ngakho ukuthi ngithathe lezo mali benikwa ama-$140 lama-$240 esiwabonayo lawa hhayi kutshontshelwa lokhu.
Liphuma le ndaba silengxoxo lengcwethi kwezolwazi zelwe analytical chemistry umnumzana Bangi Malaba. Sihlaziya umkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus othiwa i-Omicron.
I-Omicron ngakuthiwa ama-symptoms ayo azitshengisele kangako, mina kwangethusa, mina kundiduzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uthi ilizwe seliphakathi kwezinga lokuhlaselwa njalo ligciwane le-coronavirus i-fourth wave, ngoba inani lababanjwa leli gciwane seliqonga mihla ngemihla. Ugatsha lwezempilakahle solwethula amanani abantu ababanjwa yileli gciwane abedlula inkulungwane ngelanga linye. Izolo kulabedlula inkulungwane 1062 abatholakale belegciwane leli. Abangamachumi amathathu lanhlanu 35 ngabalithole ezikolo. Inani labahlatshwa ijekiseni yakuqala lilokhu liphansi. Izolo kuhlatshwe abayinkulungwane ezilichumi lane 14,758. Izolo uhulumende wazise ukuba umhlobo wegciwane leli ocatshangelwa ukuthi umemetheka lula we-Omicron usukhona elizweni. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu umlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma nentathele izindaba, umsekeli womphathi ntambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro uthe uzulu sokumele aqaphele, ngoba lokhu sokukhomba ukuba i-COVID-19 isisiza ngolaka, njalo leli nani lingaqansa ikakhulu khathesi sezingela kukhefu lekhisimusi. Uthe ukutholakala kohlobo lwe-Omicron kuveza ukuba sekungaba nesibanga sesini loba i-fourth wave nxa uhulumende lozulu bengabambananga ukulwisana lobhubhane lolu.
Teachers College and the under-70 soccer team. It took 27 months from the college and 22.
Sithole ukuba ebantwini abahlole bevela eMaswingo Teachers College abadlali benguqu bonke balomhlobo we-Omicron we-COVID-19, abanye njalo abayisikhombisa abatholakale belawo lomkhuhlane.
Ukubeke sithi kumele abantu beZimbabwe bengameleli ukuvalelwa ezindlini, kodwa bazinikele ukulandela iziqondiso ze-World Health Organization WHO, bengabanjwanga ngamandla ukwenza njalo. Uphinde waveza ukuba abantu abavela kwamanye amazwe sebevunyelwa ukuba bahlale ezindlini zabo bengahlangani labanye ku-quarantine.
Labo abavela phandle kwelizwe bazavunyelwa ukuba bahlale ezindlini zabo. Labo abazahlala ezindlini zabo baza kwenza njalo nxa sesibonile indawo abazahlala kuzo.
outside the country for a period less than 14 days may be allowed to quarantine.
English was in Pilagashi, Wazoma Patincham was in Pilagashi, Ukulmendo Manyano, Umnumzana Enjumatore. What tells the Western Papa Umela Chiana Rumkuba, Ungaland is going to the womb?
This really calls for all citizens to take more precaution.
So Melozul Wonke as Vigil, Umkushano COVID 19, Kufuze Umutuanke, Akeze, Izanza, Singaminya, Ninjaros, Zamirunga Botanis, Katiswonke.
You know, the issue of hand washing with soap and water, the issue of using sanitizer. As when there is no soap and water.
Umhlobo Omicron umkhakha we-COVID-19 olokungakazisiseki ukuthi usabalala ngesiqubu esingakanani kodwa usesatshelwa ukuba ulolaka ukwedlula yonke imikhakha ethe yaba khona njalo usenelisa ukuziphendula satshe kungabi lula ukuthi ulwiswe ngamasosha omzimba oyabe uhlatshwe noba ijekiseni lokuzivikela kusenjani uhulumende wazise ukuba usoza kuqala uhlelo lokuba izisebenzi zakhe zihlatshwe ijekiseni le-COVID-19 elesithathu ele booster njengendlela yokuvikela uZulu kumkhakha omusha lo. Ngasikhathi sinye ukhuthaza abantu abangakahlatshwa ukuba benze njalo ngokuphangisa ngoba lokho kuyinto emele yenziwe ngumuntu wonke. Kumele sithu 7 isiharare ngumlondolozi Ndlovu.
Ibandla lezanu PF kobulawayo babikwa sebehluthune njalo indawo zokuthengisela izithelo lemibhida behlawulisa abafuna ukuthengisela kuzo amadola amabili emelika. Lindawo esesitaladeni u-5 Street phakathi kukaHerbert Chitepo Street lomgwaqo u-4th Street eyaziwa ngokuthi i-World Bank ngenxa yokwanda kwabosiphatheleni ibikwa ibixokozela kuyona le iviki abalandeli bezanu PF bethwalise nzima uZulu bembamba ngamandla ukuthenga amakhadi ebandla lezanu PF. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zebandla lezanu PF yehlule. Kodwa senelise ukuxoxa lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Le ayisiyonto esimangalisayo lapha kobulawayo into vele yaqaliswa ngutshwana lo owabhubhayo othiwa nguMagura owayelilunga lezanu PF. Nguye owayehamba tshela ama-vendors ukuthi awumelahambe ethole indawo zokuthengisela nxa bengela makhadi ezanu PF. Sesikubona khe sebethatha izindawo e-town belwisa amapholisa e-city council. Sitshibani ukuthi i-council ayiselawo mandla, ayiselamandla okunikeza indawo zokuthengisa lapha kobulawayo. Njalo nxa sikhangele uzabona ukuthi kubuya abantu abavela ngaphandle kwedolobho. Sithi indawo zokuthengisela sezincedisa laba abavela ngaphandle kwedolobho. Sibona ukuthi i-devolution yangkhona kayisebenzi njengoba phela khona laba abaphethe izintambo beyehluleka ukuphathisa uZulu. Kuthi abantu nxa behluleka ukuthengisa lapha kobulawayo bazathengisela ngaphi? Izindawo ezizokuthengisa lapha zilokhu zithathwa abantu abavela kwezinye izindawo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuze kulungisiswe lolu daba njengoba sisizwa kuthiwa umanisipala uke wahlala phansi labantu laba bakhulumisana?
Impilo yangkhona isimunyu, impilo yangkhona ayisemnandi. Impilo yangkhona yileyana ukuthi sesiphila impilo sikhokhelwa amachapa. Into ebimele yenzakale ukuthi kona laba abalamandla okunikeza indawo zokuthengisela babe ngabantu abangakhethi abantu namabandla. Into esenzakala kathesi sesibona thina ukuthi abantu asebelamathuba amandla abavela phandle kwebulawayo abantu abangekho resident lapha kobulawayo. Sisho ukuthi i-devolution yangkhona ayisebenzi, i-devolution yangkhona ayinanzwa yilaba abaphethe izintambo lapha kobulawayo. Besikhuthaza abaphethe intambo ukuthi besebenzise i-constitution ma besiza abantu ngoba okwakathesi sesinanzelela ukuthi abantu abathengisa laphana bezanu PF bodwa and sokukhanya ukuthi kulobandlululo lapha kobulawayo.
Umnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla le MTC Alliance kobulawayo. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kahulumende kunye labahola impentsheni bayathokoza ngokwenelisa ukuthola imali yebonus ingamadola elemelika lamuhla loba nje bekulodubo ekuthatheni lezimali kwamanye amabhanga. Abalwela amalungelo ezisebenzi bathi kumele kwenziwe imizamo yokuthi iholo lonke libe ngamadola emelika hathi ibonus nje kuphela. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma lentathe lezindaba umkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions eyayisazakala ngokuthi Apex Council uNkosikazi Cecilia Alexandra uthe bayathokoza ngesinqumo sikahulumende esekuba bathole amabhonasi ngedola lemelika. Uthe lokhu kuzancedisa ukuba badlale ikhisimusi enhle njengozulu wonke ngoba intengo yempahla ezitsholo isifuna ukuba abantu bathenge ngedola lemelika.
Government workers have expressed appreciation and gratitude to His Excellency Comrade Dr. E. D. Mnangagwa in government for paying the 2021 bonuses in foreign currency.
Uthe njalo bayathaba ngesinqumo esithethwe nguhulumende sokuba benelise ukwala bethenga izimoto bengabhadali umthelo weduty. Ugcizelele esithi isinqumo esithethwe nguhulumende esokuthi alethe amabhasi amaningi awezubco siza kwenza bengahlupheki ukuhamba emsebenzini. Kodwa abenhlanganiso ezimele ababalisi bathi imali le kayeneli besithi bazaqhubeka bekhankasela iholo ngedola lemelika. Umnumzana Robson Chere unobhala wenhlanganiso elela ilungelo lamatitshala afundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS yesizwe umbono wakhe.
The paltry amount which are being deposited by the government towards bonuses of teachers in accounts are reflecting some banks have not yet reflected, but some banks have reflected.
Ingxathu kwezomnotho umnumzana Pride Mkhono uthi imali le incane kakhulu kungakho uhulumende kumele azinike amakhwapha.
Ubhadalwa amatitsha iholo yabo yebhonasi ngama-USD alisho nto amatitsha la kumele aluthakazelele ngoba vele batshontshelwa imali zabo ku-October 2018 lapho igovernment yathi yona isikhipha ama-USD sifaka ama-bond notes ukuthi ebhadale amatitsha. Amatitsha kumele ehola umuntu iholo engafika kubo 540 kulabo abaleholo eliphansi. Ngakho ukuthi bethathele lezo mali benikwe ama-$140 lama-$240 esiwabonayo lawa hatshi kutshontshelwa lokho. Bekumele ibonus yayo ibuye ifika kubo 540 kutsho ukuthi umuntu uyaye kukhisimusi elabo 1000 something $. Yike besikhangelele lokho.
Izisebenzi zikahulumende sezile minyaka eminingi zikhala ngokuba iholo lazo libhadalwe ngedola lemelika ngenxa yokuqanza kwentengo ezitolo ngemali yakuleli. Ezinye inhlanganiso zababalisi ezifana PTZZT ukuphiwa kwemali leyi kuyindlela kahulumende yokudinga usekelo ngomnyaka ka-2023. Umholi weZimbabwe Teachers Union Zimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi kumele izisebenzi zithakazelele ukuphiwa amabhonus. Ngimele Studio 7 iseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Kwezemaphandleni zithithibele izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni kulandela ukuqhamuka komkhakha omutsha we-coronavirus obikwa umemetheka ngamandla elizweni. Iningi lilokwesaba ukuthi izihlobo ezisebenzela emazweni abalisa ele-South Africa kanye leBotswana zilakho ukumemethekisa ngamandla leli gciwane lapho zisiza kukhefu lekhisimusi. Iningi lingena liphume elizweni okungekho emthethweni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
izakhamizi esiqoqwe lazo zethi sezihlele evalweni kulandela umbiko okhishwe kuleveki ngumphathintambo obona ngezempilakahle njalo ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga oveze ukuthi umkhakha omutsha wamemetheka ngesiqubu o-Omicron uzekhona kuleli uzulu esiqoqelayo uveze ukukhathazeka ngalo mbiko esithi lo mkhakha ulakho ukumemetheka ngamandla ngalesi sikhathi kulanda ikhefu lekhisimusi lapho abantu abazavakatshelana khona unkosikazi Matilda Dubo isakhamuzi evokola e-Insiza South ududidekile engqondweni ngalo mkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus
Tesnikefu loneli siyezabayiza abantu abethu from South Africa and Botswana lapho usuzwakalela khona asikunanzeleleni bakithi ukuthi loba usiya ngaphi ube nemask yakho lokhwana kokuthi siqhawulane ngibone ngani sokwadlula phaya lapha akusamnandi ngoba nxa ungasabona abantu abakhona ikhefu lonaleli kuba buhlungu okunye okumangalisayo
amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane eGwanda
hayi abantu sebekhathazekile kakhulu ye-COVID le esibuya le ngoba nxa i-lockdown siqala sokutho ukuthi vele abantu abaningi sebahlala endlini hayi kulokhu sikhathaza okunzima kakhulu ebantwini bahlupheke kakhulu ngayo i-COVID le ibuya le njalo isiphambanisa kakhulu njengento emsebenzini yabantu yonke into engakenziwa ngumuntu ma ngoba sizaziqalela olunye udubo funa iqhubeke lezikolo ezingevalo zingasavulwa futhi abantwana bakhuthi ukufunda njani khona kuyokwenzakala
umnumzana Promise Chabangu usobhuku esitezi eKwanda North uthi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngamandla ngoba iningi lingasalandeli iziqondiso zokuzivikela
abantu bafuneka ukuthi ngaye bafundiswa abalandeleli abantu abalandeli izinqumo zakhona ikakhulu ukufaka amamaski veleka bafaka uyafica ukuthi uyafika endaweni enjengemavinkilini imabhawa fica abantu bengagqokanga izinto zonke zonezi ubana lo umkhuhlane uzamemetheka ubulale isitshaba sonke ikakhulu ezikolo ngobana abantwana besikolo yibo abazamemethekisa umkhuhlane lo bazasuka lawo khona babuye bazewuthela emagumeni kithi emakhaya la
ukhansela ka-13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi bakhathazekile ngalaba abangaphandle kwelizwe abazabuya kukhefu
bazabuya bekuthwele bangaba babili bathathu abakuthwele kumbo yedwa njengoba kuthi umkhakha wakhona uvele umemetheka ngokuphangisa sizwa sethuka sikulo ukuthi kuzakwenzakalani siyakhuthaza kakhulu abangahlatshwanga lakho lokhu ukuthi yona limthetho esayinikwayo siyisebenzise sibili eqinisweni sibili sethukile sesithithibele bese singathi sishawa ngumoya sizwa silokwesaba unyumalisaka sesithaba ukuthi abantu abethu besiza zabamukela kathesi nakho-ke
abezempilakahle baqhube umkhankaso obuvike edlulileyo edolobheni leGwanda lapho bakhuthaze uzulu ukuthi engekethisi alandele iziqondiso zokuvikela umkhuhlane we-COVID nangu unkosikazi siqalisile amasuku
abasikhangele umkhuhlane we-COVID-19 sikhumbuzana nje ukuthi ofuna uvikeka njani lokuthi sikhuthaze abanye bayihlaba sikhangelele lakhathi sokuthi uhulumende sevulile wathi 16 to 17 years bahambe futhi labo bayehlala ukuthi bayabuye bahlatshwe esibhedlela
bedlula amakhulu amabili 219 asebebanjwe igciwane le-coronavirus esigabeni seMathabeng South selokhu kuqalela iviki ngimele umsakazo kwestudio 7 ngisemajawondweni eGwanda ngu-Albert Ncube
kwamanje ngengibhedele emuva ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga namhlanje sixoxa lo nkosikazi Florence Ndlovu yena othi wadlwengulwa umngane kayise esakhula asizweni esichathisela okuningi ngalolu daba
Okay mina ngakhulela kogugu ngaye udliwa ngugugu wami emini ngase ngiyasebenza kobulawayo sonle 18 years I came back he say ngile ijaha lami lalifuna ukungithatha sasifuna ukuchaja umtshapo engcwele church azange limbambe azange lenze lutho ngangilokhe ngivije lokhe ngiyinto ngegcwele ngahamba ke ngabika kugugu ugugu wathi hayi hamba ke ekhwekhwe uyebika kunyoko loyihlo njengoba yikho lapha ababekhona le department then ngase ngihamba ubaba ilo mgani wake, babe tandana kakulu ilo mgana. Manja unfortunate ilo mgana kwa hei chief officer, womteto, omezo womteto. Loge, wawusiti noma lisea mangala, babe figa mapolisa kwa hapa wamsaluti. So, there was nothing to do that, awuzange kumwete luto loku. Yenkulima ilo mtu anu mamose kulile sivili, mionle talape Ameri. So, unwankuluma nga manglewa okurecho, akupeli, kubuhlungu, kia shungu za nga sikuluma nga inda ba nkona, kufuwa kube kuchakota genti ya kutale sisi lemiaga ama 47 years, too long back. Kota geloke kubuhlungu, ito nje ni engi hiyo lapa ye uti, nilwela abantu anaba nga manka zana, uta ba zali, linga velili chembe, kumbe umalume, kumbe umvani sishobo, whatever utano, uwa bontala akubambe lumto amire, you never know. Agula sishobu, maso kufige repini, mamute vele eshezu, ilelo jozi, logu rape, we are rapi shobo saki. So, be away.
Lo, uwa dala, lady gala, wasi wa yini mtetweni.
Ya ba, kona gaizani, patwe kutle. So, waba lo, uchungu, obutile, owe minyaga, si, mtana amu atesele 7 years, wapinda, obyo, amchonja, wakaba, wakala laye, kona ngale, wamtati certificate, lomka akei ena. For 18 years, nini elai, mazo ngashanga na lai, say, ndombe, say, kulile. Esele 25 years, ya, kukotari, ngalezo skati, si, so, ngele, mwani letai, lape, Amerika. Aizani itoni shwe kusesui leo ndawa. Loke nila mangu menchize nungo tena. So apu baye loo baba. Kunga sena cha tetele la njoa asikulega siwa tetele le. Abasi, abasona ayo. La abo mteto baye una. Bazi pijele mwabona. Vei baba lo mtetwe za anje nza abo. Aja ititonga ufe. Ito nga ya la njebantu nyikuti. Singa trust abantu. Numazi sishobo. Singa ba trust, abantu abitoka ngamakaza. Ay, oh mama, sipilimpilo nzima. Akati wohlakela, ungaqotha ngokukhuluma. Ngani isikhathi sethu thina kwakuthi into ezinjalo azibonga ukukhuluma kubunga. Eh, uchayile phansi abantu abadala, ah, bakhulumisana kodwa ke bazange bazwanani, kwaze kwaba sekufeni. Mama wahle wadevelopa i-high blood pressure, wafa. Mwela gela lulu kulwa lwenza gile gini. Mwela imele nye chata. Kota kasa chata nga lumye nwa mwafa nye dispression. Yena lulu chakwa ifani la chate lamu. Senchichi wundo mbindo tena zangi mtate. Lamu wanzu suhutu mwela edele edo mgati.
Ungathi ngokwenzakalayo kathesi ngodlakela kwabesifazana la kumantombazana njalo lungaqedwa njani lolu hlubo?
Ah, kumele siphakamise amazwi ethu sikhulume silwela abantwana abangamantombazana. Abanye bayathathwa ngabantu besilisa babajoyinisa ama-drugs, babathengisa ebantwini, bebenza ama-strippers. Dingi imali bona babhadale ngabantu laba ababahlukuluzayo. Kubuhlungu kakhulu. This has to stop. Gender based violence has to stop.
Leyo-ke kuyingxoxolo nkosikazi Florence Ndlovu esixoxelayo ekhonapha eMelika. Asidibaneni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazane ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba sixoxa lomnumzana Bangi Malaba oyingcwethi i-analytical chemist osithole umuthi wokwelapha i-COVID-19.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga Bhuti Gande, ngiyabonga ukungamukela ithi ngithatheleli thuba ngibingelele abalaleli bomsakazo we-Studio 7.
Ngokuzwa kwakho uhlobo lwe-coronavirus lolu olutsha okuthiwa i-Omicron lolu ubona kuluhlobo olungaba lonaka yini njengalokho okukhulunywayo, ngoba sizwa kuthiwa asabeke batholakala belegciwane leli emzimbeni bengatshengiseli ngokungananzeleli ukuthi bayagula. Kungakuhamba njani ngokubona kwakho?
Ungananzelela ngizathanda ukubana ngiphendule umbuzo wakho ngokuqhathanisa ama variants amathathu, i-original strain e-Wuhan, i-Alpha, ngibe sengiqhathanisa le-Delta, i-Indian strain, ngibe sengiqhathanisa ne-Omicron. Ungananzelela i-Alpha, ama symptoms e-Alpha ayahlala kuchaya masinyane kuse kutshengisela ukubana kule infection. I-Delta yathi sibuye isimutatile, I think it had 16 or so mutations i-Delta. Ibingeni ithulelezwi, ungananzelela ama false positives awe-Delta abe maningi ngoba yona vele ibithi ingakungena ungakezwa any symptom izithulelezwi ingene all the way emaphathini. Nxa isisemaphathini yikho lapho ekuqalisa khona ukubona khona ngale ibambelela kuma-cells. Ibingabambeleli kakhulu ku-upper respiratory system, ibibambelela kakhulu ku-lower. So ibidlula nje nicely ihambe phansi ifike ibambelele kuma-cells akho awamaphaphu. Ukuthi nxa usuqala ukubona izitshengiselo kumbe ama-symptoms iyabe isibolisile phakathi nale uqalelwe ngokuphelelwa ngamandla ngoba akusela gaseous exchange kumaphaphu akho legazi elidlulayo lisiye engqondweni lisiye ezinyaweni lisiya yonke indawo. So i-Omicron le abakhuluma ngayo nxa kuthiwa kayila ma-symptoms asevie mina kuba ngiyethuza konkhwana ngoba kutshengisela ukuthi yona isilobumenemene obedlula be-Delta ukuthi iyangena kuyithulelezwi yangani vele kayikho kodwa ngale sona ngesikhathi unanzelela ubana uhlaselwe ngesikhathi esiyukuthi kuyabe sokonakele kakhulu kwedlula kwe-Delta okwedlula okwakusenzakala nge-Alpha yabona. So i-Omicron nxa kuthiwa ama-symptoms ayo azitshengisele kangako mina kuba ngiyethusa mina akundiduzi ngizwile abanye bekhuluma besibona hayi kuyaduduza ngoba ama-symptoms akabi severe. Ama-symptoms nxa engekho severe kutsho ukuthi immunity yakho i-response yayo is very slow and nxa immunity yakho i-response yakho is very slow kutsho ukuthi wena usenkingeni enkulu. Ngiyethemba ngizamile ukuyichasisa indaba yakho na but Chris.
Sizwa kuthiwa umuthi owenzayo wena uyaphathisa kakhulu abantu ababe belegciwane leli le-coronavirus kumbe umkhuhlane we-COVID-19. Ungasitshela ngamafitshane ngomuthi wakho lo?
Yes, uyaphathisa umuthi ngenxa yokuthi mina umbono wami wokuhlasela i-infection kumbe i-virus mina vele angihlaseli yona i-virus ngokwayo. Mina my idea ukuthi sihlasela yona i-spike protein yabona. So i-spike protein yiyo izandla lezana ezibambelela kuseli yakho ukuze ube infected. So ungaziquma zenzana izandla i-spike protein zenzana njengoba ngangichasisa lapha ukuthi you denature it ukuthiwa i-denaturing denature by oxidizing that and i-oxidation yangkhona ayisiyo le esiyijwayeleyo esiyaziyo eyoku-add oxygen kube sokuchisa kuthini ngoba thina kumele iseli yomuntu inga-affectwa i-intervention yet. So umuthi ukhangelana le amino acids enza i-spike protein. So mina angilandaba ukuthi kubuye yiphi variant ngoba i-infection yamaphaphu ivela ku-spike protein. So i-spike protein navele isendilisana laso. I-spike protein senziwa ngama-amino acids mina mathatha ama-amino acids engiwahlaselayo kuthiwa i-cysteine, i-tryptophan, le-tyrosine. Zona lezi zoyi-3 ungazixuma vele i-spike protein ayisela zandla so ayisabambelele. So umuthi ukhangelana lalezo ziyi-3.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga abalaleli be-Studio 7 ukulalela uhlelo lolu. Sibongela umsakazi ukubana usinike ithuba lokubana sichasisele abantu bakithi ngomkhuhlane lo. Ngizathanda ukubana ngikhuthaze ukubana asinanzeleleni bakithi singabanjwa ngomkhuhlane lo. Asisanitizeni, asifakeni ama-masks ethu, singasondelelani. Siyazi ukuthi imigoqo nxa isisusiwe kanje abantu thola beqhamelene. Khonokho kwenza ukubana umkhuhlane uthelelwane masinyane. Siyabonga inkosi libusise balaleli.
Lo-ke ngumnumzana Bangi Malaba, ingcwethi wezokuhlambulula kwamanzi, i-analytical chemist, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi ilizwe seliphakathi kwezinga lokuhlaselwa njalo ligciwane le-coronavirus i-4th wave. Abalandeli bebandla lezanu PF koBulawayo babikwa sebehluthune njalo indawo zokuthengisela izithelo lemibhida. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.